kuyadanisa okwenzakalayo ukuthi sesibuyela embusweni kaSmith lapha abantu ababethunjwa khona ebusuku bayetshaywa bayebulawa. Sesithenjisiwe thina ukuthi sekule Second Republic izinto zizatshintsha, umbuso kaMgabe esasiwubona ohluku usuphelile. Kodwa-ke sesinanzelela ukuthi sokuwaste kulalokho okwakusenzakala ngesikhathi sikaMgabe, asisakwazi ukuthi kambe sokudingakala ukuthi abantu bathini. Ngapho kuyabe kuphoziswa, ngapho kulunywa, ngapho kuphoziswa, ngapho kulunywa abantu amalunga ethu athunjiwe kuviki ephelileyo lakwena le iviki, batshaya batholakala bejikele egangeni emangcwabeni. Kuyinto embi kakhulu yena leyo. Kodwa-ke uhulumende uthule, kasikezwa ekusola khona lokho, asikezwa ukuthi lokuphenya olwenzakalayo, asikezwa ukuthi kulabantu asebebotshiwe. Kuyakhanya kusobala ukuthi into le yenziwa nguye uhulumende ozibiza ngokuthi yi-Second Republic.
Baba Gawule, yiyo yini i-new dispensation eligwaba ngayo le lapho esibona khona abantu bethunjwa ngabantu abahlomileyo bebahlukuluza bebatshaya kakubi?
Angikwazi ukuthi kule nto ezindala esezenzakele, angilalwazi. Ngiseza kudingisisa ngikuthole khonokho nqabu kule nto ezindala ezenzakalayo engikubonayo ukuthi kade ngizibeta amapolisa abesenza umsebenzi wawo elandela lokho umthetho owethulwe namakoti ukuthi abantu bengatshengiseli. Nxa kade kulo muntu ophikisana nalokho, amapolisa ebesehlisa umthetho, belandela umthetho oyiwo umthetho osuwulandela oyiwubusa ilizwe ukuthi umthetho wamakoti. Ngathi sikhuluma nge-rule of law usuku zonke, iphathi yabo babazala, iphathi yamaloya yabondlovu, ukuthi nxa sikhuluma nge-rule of law enale ukuthi amakoti nxa esethe adicide ukuthi ayenzise inqumo ukuthi hayi lapha kube nje, kumele isimbuzelo silandele. Ukuthi kulabantu abathunjwayo, hayi mina kimi kungani yinganekwane nje efana lokuthi abantu bekhulume ukuthi kwakukhona ngudalontetha bephekana. Angithandi ukukholwa ukuthi kule nto ezinjalo, angazi kumbe kube kungikhuthile, kodwa ngithanda ukuthi ngithi mina hayi into enjalo kayikho, angahlangani layo.
Baba Ndlovu, uyamuzwa ubaba uGawule uthi ungani inganekwane kuye lokho?
Umsekeli kasedolobho wakobulawayo ukhansela uTinashe Kambarami waba ngokuqala ukuthunjwa, wathaywa wagelwa inwele, kuphumile lakumidiya. Bese kusethi unobhala weprovinsi yakobulawayo owenta uRafael Pasho Sibanda bamthole ngekho, bathumba ubaba wakhe bayamtshaya. Kulo jaha uthiwa ngumasiza Ndlovu weCoudry Park uthunjiwe, wathaya uphumile lakumavidiyo lapha ilihlo livalekile. Sethempopho maphelandaba kulababili-ke abathunjiweyo bayatshaywa. Sikhuluma kunje nje basempilo esibhedlela. Ilunga lephalamende-ke ubaba uCharles Moyo usifonele emini elabo-ke empilo hospital-ke bevalelwe abatshayiweyo. Asonganekwane into liqiniso, into eyenzakalayo yinto engenani lokutshengisela kokufuna ukwenziwa libandla lethu, ngoba kase sakwenzanga. Laba bantu bathunjwa ebusuku belele ezindlini zabo, balandwe ngabantu abathwele imbhobho babathumbe babatshaye bahambe bebashiye egangeni. Asonganekwane yinto eliqiniso, into eyenzakalayo naleyo esifisa ukuthi uhulumende lo ayicubungule abakwenzayo bona labo babotshwe. Kuyamangalisa, kuyadanisa, abantu bakhuluma ngama-sanctions ukuthi bafana ama-sanctions aphume. Ama-sanctions alethwa izinto ezinjengazona lezo zokuthunjwa kwabantu betshaya bengayibonanga lutho. I-sanction iphuma ukuthi usutshintshile ukwenza kwakho, sokule rule of law yini elizweni. Kodwa-ke ngapho zabe zithi sifuna ukubuyela u-Commonwealth, sifuna ama-sanctions akhitshwe, sifuna ama-investors abuya. Akula investor engabuya elizweni elilo dlame elinje okungela mthetho khona ukuthi abantu bathunjwa bengela cala, bahambe betshaya bathiwe egangeni. Kubi kakhulu lokho okwenziwa libandla lezanu-PF.
Uyamuzwa uNdlovu baba Gawule, uyabalisa abantu abathunjiweyo balinyazwa eHarare. Sikhuluma nje esibhedlela kulo Gonyethe uMahlekisa othunjiweyo izolo laye watshaywa ngabantu abahlomileyo. Ayisiyonganekwane kuyenzakala okuyizinto lokho.
Ye, kodwa-ke mcungameli wona ukhuluma ukhatshana ukhona ngapho. Okunye kweze zinto lezi ezenzakala eduzane lapho, kumele sikhulume siyiqinise ukuthi nabalaleli labo bazi besazi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Futhi mina angifuni ukukhuluma into engayaziyo, kodwa ngiyakuzwa liyangibikela ukuthi kwenzakale lokhu nalokhu nalokhu, kodwa ukuthi abantu abakwenzayo bona bathi behamba bethumba abantu bonabo nesikhathini esebusuku, ukuthi ngabantu abathumba abantu laba abantu abanamacala phela, abantu nxa belandwa kwesikhathi abantu abadala amacala kwezinye indawo, abanye babebetshelwa ukuthi bahlomile encebisi elisilandwa ngakhona ukuthi emthethweni. Kodwa nxa kungekho kunjalo, abantu bemele bemangala phela, nxa kuyinto yokuthi waphonga ukuthathwa nje kuphela, bahambe bemangala emapoliseni, kuvulwe ama-dockets kubonakale ukuthi nxa ukuthi kuyafihlwa, kuvumbuluke izinto zonke ezinezezimbi ezabe zisenzakala. Ngoba kwesinye isikhathi ekuqinisela ngabantu baphonga ukusola uhulumende, kube kade ngabanye abantu abazilwelayo bezenzela izinto zabo zokuganga